Isifunda kwaBulawayo iphakathi kokuhlela imihlangano yebulenjini eziqintini zonke zaleli dolobho yokuthapha imibono kaZulu ngohlelo lwayo lebudget ka-2020. Isakhamuza kwaBulawayo uMnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Budget enkulu ingene ezibhedlela. Ngibona ngani emakliniki kulapho kulohlupho khona. Nxa kuyukuthi itholakale ingene ezibhedlela, eningi yakhona ibe sesibhedlela. Eyinye nxa kuyukuthi elandelayo ngabuya kumbe emgwaqweni. Ngokubona kwami bona ngani kungaba right ngaleyo ndlela. Emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali. So impilo yabantu phela, so kumele ukuthi ibudget yakhona kukhangelwe kakhulu khonapho futhi.
Isikhulumi se-council yakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uthi sebeqalile uhlelo lwabo lolu.
Ama-budget consultation ka-2022 aseqalisile njengedolobho njalo njengomthetho wolizwe okhuluma nge-consultation. Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela i-budget yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho, siqeda lapho bese sixoxisana nezakhamizi futhi bese siphe ama-priorities, bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenzeni. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa nezakhamizi, sinanzelela ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp, kuma-platforms ahlukeneyo, aku-virtual. Amanye njalo sizayenza in person. Sinanzelela inamba le ekhulunywayo nguhulumente ukuthi siyinanzelele.
UNkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini, baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile, siyanxusa abantu abahlala kwaBulawayo, izakhamizi zakwaBulawayo, ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council, axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council ibisenzani, khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni, bese sikhangela futhi ekwezimali ukuthi imali efunakalayo ukuthi umnyaka obuyayo 2022 idolobho liphathwe njani, sizayihambisa njani. So kuqakathekile ukuthi sibe le-budget esivumelana khona, sibe le-budget eyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama-stakeholders to join these meetings.
Umsekeni kameya wedolobho leli uCouncillor Mlandu Ncube uthi njengekhansili bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini, ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Siyabonga bantu bakithi ithuba lelana lokuthi sikhulumisane ngendaba zokusetshenziswa kwemali okomnyaka olandelayo lwayena lwesikiwo solufikile. Sicela izakhamizi zakoBulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo, sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheke ngodaba lokuthi sikonsultane ebulenjini. Ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokho, sibone lokuthi how safe can it be. Siyazithembisa izakhamizi ukubana hayi sizakhangela izikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho-ke lonyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye iqele uZulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela lamakilinika ekhansi, imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.